So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye obungazaveli kubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi permit zakhona eziziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu kubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula koBulawayo.
Hayi, asiboni iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa. Into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Labazukulu basikhoze banikane, asina mali, asina lutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo, okumangalisayo sibili ukuthi kakukho esingakudla lokungathini kunakho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje, njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha e-Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selagxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Yeyi, njengoba ngitsho ngithi amagroup asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igroup inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, abade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa, sebehlezi nje labantwana abanye sebezefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ungabala ngamalokali.
Manje like lanuhambisa yini lolu daba kumeli i-embassy?
Into le vele uma siqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumezekile, and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge kufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo lakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake ukuthi abake basuka ebantu ngithe ngeyizwa kwi-G7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baxabana le-embassy ne-chief flag kumbe kungathi kade kunjalo so athi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho hhayi i-embassy lahle phansi intonga silahle phansi nge-embassy
manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke
yi-South Africa yonke
eSwaziland ke alizange lizwa abanye
bakhona bakhona labo sila ilinki sile 1 year steering committee yethu oyi-1 ubabe si-communicator laye laye ulindile uthi if anything happens please labo singabakhohlwa
bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye elingakaze libubone sihluphekile lapha elizweni leli even nalezi permits zakhona eziziphiwayo azisisizi ngalutho sibhadala amarenti phezulu ngapha sithenga ukudla iy'ngane zimsigambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga sesehlulekile nkosi yami sisizeni bo sisizenini ngikhuluma on behalf of all amazimbabwens alapha e-South Africa bayibonile ilinki yethu bangihlupha nsuku zonke angilali bafuna ukuya ekhaya okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo akula msouth mzimbabwen ozohlala kuleli lizwe abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya ngiyabonga Studio 7 ngibonga kakhulu ngibone kakhulu njalo ngibona ingani into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi linginiswe ngale imessage engilinike yona ngiyabonga
lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abanengi ukuthi bayevota ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo i-Inspector Abednego Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Siqoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowotsa.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu le ngama-2 AM ugwaziwe wavuzila igazi eliningi wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo isehlakalo lesi senzakale endlini lapho akade kulabantwana lonkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni, bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kukaComrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okuye kwaba khona kumalunga awe-MDC Alliance. Njengoba indaba le isemapholiseni kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe kwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangkhona khona kufana lonteletsha obanjiswe ilitshe
manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo kungelani lokuthi lilunga le CCC
kuvele kuyasolisa ngithi ukuthi amadoda angu 4 bangathi phala ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lo muntu bembulalela ukuthi bathathe imali ngaphansi kwe $25 ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye amadoda angu 4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe amafoni angu 2 amabili kuphela nje hayi asiboni iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be-Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku sidlukuluzwa abantu bezani lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kwaBulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Abantu asebekhulile bathi bathole nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala abaningi balimhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha etsholotsho ukuzoswayipha imali ukuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Igcina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asiyagalombili lambili 82 uvuka entatakusa ehamba ngenqola edonswa ngobabhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abantu pheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani labazukulu kasikho sibanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mangalisayo okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo singakwanisa ukwenza ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho ucela uhulumende abakhulise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo ewelfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumvele ngasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Ngela kwaMazibiza khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ayithengi lutho lesicelo esikhulu kakhulu khonapho
iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga umnumzana Two Boys Kali wemampanjeni ngomunye wabo
into ekhona yikuthi akula akula muntu olenzaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazulu bawufa banyaka nendlala uhulumende asizamele icebo sithiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho
umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi
ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akulanto esiyitholayo imali angitholi le pensheni angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa kulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngiyenza kanjani badala uhulumende lo esesikhanya sithi ngowabantu ngowethu ngathakala ndaba lathi lasibeki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seCholocho balubhekisa eCholocho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepensini ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi lukahulumende olubona ngezihlelo zikaZulu enhlalakahle yakhe olo social welfare yekule ngoba bayalile ukukhuluma neStudio 7. Ngimele Studio 7, ikhamba namu Ezra Jesus Banda.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye levandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munye wemunye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33, kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Matabe Zulu, abadala bathi izandla ziyagezana. Njalo okwenzakala kuPeter kuyaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo. Ngoba lokho kwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshe.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusenza ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamachawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy, njalo kwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha eThwakazi Republic Party ayisikho okukhanyelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani? Kukhombisa ukuthi izanu ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazale lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, besenzela ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani iyaphila ku-constitutional court or ku-high court. Kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu, asibambananeni. Abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. I-MRP inemvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancinga abantu, kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise-terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifezele elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court. Okwenziwe ngu-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala, kuyazila, kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethandaba weHigh Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani, njani basikazi bethu lisaza indaba zeZimbabwe eziphuma zenjalo. Hayi, namhlanje zothanda ukuphawula lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje phaa izibhedlela ziyaqanswa, amaprayizi, khona nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani mnankakho ufuna ukulidilisa. Ufuna ukuthi siyakhupha nje vele selidilizele mnankakho ilizwelelani, ngoba yabona thina ngavele kaselamtito lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwelelani lezidongo saphila mnankakho labotshiwe ngalaphanayo. Akulabizwe lingalunge eZimbabwe, into yonke zaqanswa, amnotho zidilika. Kungela mali elizweni kuyela msebenzi abantu bengasebenzi bephephela emazweni nxa kamnanga kwalotshiweyo. Hayi bantu bakithi, next year sizameni ukuvotela enye iparti. Yes, kubonani ama-councillors nama-MPs fake imthwakazi bakwemthwakazi i-public party basikise sithi-ke upresident sifake yena ichamise. Yes, sifake sifaka yena ichamise kodwa ama-councillors nama-MPs sithi imthwakazi siphini sibe lesisiza ni-PF lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekatambe arecove masinya sinifisela okuhle bakithanga kwazi ukuhamba njani emadinos ngevo ulasekelwa inkosi yethu ubaba Chief uSamafika sesibona futhi okuyo kungasenani. Bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho uSpeaker Mfundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo. Ye, liqiniso kodwa singakakhangeli vele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha mbe sizithengisela kwamanye amazwe. Kumele kulungiswe ama-banking reforms yinto yakuqalaqala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezizokuqala ama-banking reforms akulanto ehamba. Ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kulento yodwa esiyilibalayo kumele sikhale kabili. Kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar, point number one. Point number two, sikhalele ukuthi kube lama-banking reforms. Imali yona lana senelisa ukuthi siyibhenke. Nxa ngifola i-580 US dollars ngashiya i-$100 yami ngiyifice isile interest kubelama-banking reforms. I-banking reforms yiyo eyimvuselelo ye-industry. Asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms. So sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe nje iphumelele. O-black market laba bakhona laba baphunguthutha basitoshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi. Ngiyabonga mahlabezu.
Studio 7 siyabonga kulenzano leyi esingasafuni ukuphuma embusweni. Kathe sesisebenzela ihara, sesisebenzela kwihara, sesigebhu hobo la ebesisebenza kwasekugebhu hobo lokhu esesikwenza. Asaholi lutho, sesisebenzela ihara, sesigebhu hobo bantu. Umnankaka basizwele bantu, bekhipha i-RTGS befake i-USA basizwele. Basizwele sesithwele nzima nge-RTGS. Abasinike i-USA athi sike sisebenzele, sike sithengele abantwana zabo ngcono, sikwazi ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi ngeRTGS yethu. Yabonga ngumehluli Dube wekhezi emhlonhlweni.
Zinjani basakaze baka Studio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo. Sibonga usethulela indawo ezilohlozi. Ngiteke ngiphawule lapha bantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela. Abanye abantu votela lo votela kodwa sinazeleni ukuthi hambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor even. Hambe ubona ningakusana. Singakhangeli ukuthi simhlobo bani, asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwabethu. Kuqakathekile khona ukuthi kunazeleni nxa singabantu singaphoka ukuxokozela singala direction. Asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe iwezavusa ikhonomi, hatho ukuphokozela without direction. Ngiyabonga jike khona ngale St. Anne umama unalo uVincent eCardi Park. Ethu njani malume? Phila ukhokho.
Eh bazakaza abantu bazakaza abantu elinjani. Hayi saphela ngalelizwe lelizwe lelizwe. Kambe siwa abantu bathi bengalamsebenzi kungalalutho ukuthi abantu sebebhadala ngama US dollar. Kodwa into zabo mina ngakho. Kuhamba njani makuthi? Hayi yehlulekile manje. Azinto uma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile. Unikeza abantu ithuba. Loko kwakhe hayi. Kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona amayusi okubhadala izibhedlela. Hayi bo, hayi bo. Lo muntu yagula mpela gula siyasiki
Studio 7 selibingelela lo mti abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kefike ebangeni lokuthi elithathe sokufanisa kuyisikhathi ngile sicelo sendithumela ama-audio asavulwa angazi kumbe kula lapho kwaphambaniseka khona ukusweleka khona ngazi iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngiyehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hhayi singakhohlisani ukuthona sithi shona indebele ishondiwe no ebengikucela singakhohlisani ilizwe kaliwinwa ngobandlululo ilizwe liwinwa ngevoti fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini yona lapho ozokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona buze nxa kuphuma-ke imklumela kuyena imithumelela nxa iphuma iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungaswele abantu ikhangele ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singathothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendeya esishoneni kathi pho inkinga esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxa sesenje kasikhohlweni ngendaba yegugurawundi kuqala mbijana silungiseni ngazo singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singahluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngundebele
salibonane kustudio 7 hayi yena angazi kumbe sengene kuplatform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kusokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama ukhuluma uGodfrey moyo ukhulumisa lonke abazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edale le-Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale le-Congress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuzofanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba ne-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kusingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina besebenzisa ngoba beguguzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopho ngoba iningi kakhulu njalo sizifike ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sithole impopho. Impopho kayiduli yodwa, impopho i-operatwa ngabantu ukuze iduli. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopho.
Hello ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.